Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo lapha ethekela khona kwakuqala ngemva kokuqalisa umsebenzi wokuba ngumeli weMelika kuleli, uWhatton uthi amazwe omabili adinga ukwakha njalo avuselele ubudlelwano obuqinileyo ngemva kokukhangelelana emanzini iminyaka le edluleyo. Uthi idolobho lakobulawayo lingeke lithiwe phandle lapho kuxoxiswana ngengqubelaphambili elizweni, kungakho uhulumende wakhe qhubeka ukuphathisa inhlelo ezithile kuleli dolobho ezigoqela ukuthenga imithi yalabo abaphila legcikwane lengculaza kanye lokubhatalela abantwana abaswelayo indleko zesikolo. Uqhubeke esithi lenxa yezwisisa ukuthi udubo olukhulu olukuleli dolobho yikusilela kwamanzi, uhulumende wakhe akalayo imali yokwenza umsebenzi omkhulu kangaka, kodwa uyaxoxisana lezinye inhlanganiso ezingenelisa ukuphathisa ukuqeda lolu hlupho.
The United States has focused more on human capacity development and humanitarian responses in our global aid over the last 15 or 20 years. We've moved away from the big infrastructure projects that we used to do in the 50s and 60s and 70s. But I think there are other international partners who are interested in doing that.
UWhatton uqhubeke esithi usebenzisa lesi sikhathi kuleli dolobho ukuphatha imihlangano labamabandla ombusazwe atshiyeneyo kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuze azwisise ukuthi leli dolobho kanye lelizwe lidinga ukuphathiswa kuziphi inhlangothi. Uthi uhulumende wakhe ujonge ukusekela izizalwane zakuleli ukuze ziveze izifiso zazo, hatshi ukwenza lokho okufunwa yiMelika kuphela. Wengeze esithi uyaluzwisisa udubo lwaleli dolobho lokuvalwa kwamankampani kanye lokuthi imbali yakulumango welizwe ilokuthile okudinga ukuxazululwa ukuze kube le nqubela phambili.
I think it's really important that my government not be seen as in one camp or another. I think we need to stand up for principles rather than specific parties or persons. I've really tried to be very inclusive and to meet with everyone.
UWhatton ufike kuleli dolobho ngomgqibelo njalo useyanelise ukuphatha imihlangano ethile leziphatha amandla zenhlanganiso ezithiyeneyo, amabandla ezombusazwe kanye lentatheli, lanxa nje ophethe isigaba sakobulawayo umnumzana Kane Matema eyalile ukuhlangana laye. Inhlelo ezisekelwa nguhulumende weMelika ezivakatshelwe nguWhatton ziguqela i-Opportunistic Infections Clinic esibhedlela sempilo, inhlanganiso yentandane iZim Kids njalo wethula uhlelo lokusekela abantwana abaswelayo ezifundweni zabo i-English Access Macro Scholarship Program. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.